senze ukuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours kunyizwa abanye sebefuna ukuya withdrawer asikabi lamabizo athile thina siqale satshela izek nge-confusion le abayiyekela bebhalisa abantu nge-party yethu lesimbuli yethu izeki ithule ngoba izeki yona ithi uma kulokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge-second day bathi bona lo mthetho kuzathoniswa yi-electoral court yikho ke sesibaphile i-24 hours le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo yikho ke i-24 hours ithe ngxenye yomuntu uzakuzwa umnembeza ehambe eyezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years esejeli lokupanishwa i-suspension 5 years engavunyelwa ukuvota nje lokwenza enye into eyama-election. Yikho ke lokhu sibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina sifuna ukulwa lama-citizens. Ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezwanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti.
Kungadlula i-24 hours leyo belokhe bengacitshisanga amabizo abo lizathatha manyathelo bani?
Bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozaba khona. Bangabotshwa ke sebeyizibotshwa the accused sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba sinobufakazi ukuthi isimbuli yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy original igloss njalo lama-signatories yethu wonke elizweni lonke sebesayinile phambi komthetho batshengisa isignature zabo lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa. Sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hatshi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthusela abantu babona ke ukuthi sesibavalele sibavalele ngaphandle labo abayefuna ukusidiliza kakhulu laba abahamba lefans basebethenga abanye abantu abangazange babe namacandidate amacandidate asayinelwa ngama-designated officers lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu yikho ke balomnyama omkhulu kungani yingidi elunyiweyo ngaphiyatsha ngoba bazatshiya abantwana babo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years thina sithi mahlabe zulu i-politics kayifanelanga isiphe inzondo sifanele senze i-politics kuhle labe izigulamkhuba ngabantu abalabantwana amanye ngama-professionals batsheyengana bezama ukuthi asoze sikubambe njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu le-intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga ngalokho siyabaxwayisa ukuthi i-24 hours ingakakwani abahambe baye withdrawer bazasala bale reputation lebizo hayi kuba ngama-convicted person sebekhulile.